Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kumpalakazi 2017 ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Embabeni zethu lamhlanje.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kasikomitsho wamapholisa eHarare kwakutshiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Amapholisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi ikhahlameza abantu abaningi eZimbabwe.
Idale lephalamende lihlaziya udaba lokuthi ukuba khona kwamasotsha esitaladeni kusemthethweni na.
So mbona abantu babethathiswa yikungazi. Nokuthi kanti vele uhamba njani. Babebona ngamdokotela uyavuka ezidivayidela nje ukuthi akube yi-curriculum manje.
Umphathintambo omutsha wezemfundo uthi inhlelo zikamnumzana Lazarus Dokora zizaqhubekela phambili lanxa uZulu engazifuni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana okubi phakathi kwamapholisa endlini kasikomitsho wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri namuhla umbhobho wakhala wahawula. Abasiki bebunda bathi ukulwisana lokhu kuqale ngemva kokuba omunye osebenza endlini kaChihuri ebone ipholisa elilinda endlini le eBorodeli lintshontsha impahla kaChihuri wasetshela elinye ipholisa ebelisanda fika. Ipholisa leli libikwa liqonde kumantshontsha yena ohle walihlangabeza ngombhobho wayiqhunsa iFN yakhala yabongolela. Iphephandaba leThe Herald lithi umpholisa lo obesedutshulwa uphange wabiza abanye bakhe bazomhlasela uMadubula bagombolozela indlu kodwa waqhubeka edubula baze bambopha esephelelwe zinhlamvu. Engakabotshwa uMadubula olipholisa leSupport Unit ubikwa elumathise indlu kaChihuri ngomlilo yatsha kolunye uhlangothi njalo kwatsha lempahla enengi. Ukulwisana lokho kubikwa kuthethe amahola amathathu.
Okhokhela amalunga edale lephalamende kubandla leMDCT umnumzana Innocent Konese usekhweze udaba lokusebenza kwamabutho esenza umsebenzi wamapholisa athi akukho emthethweni ngoba kwakumele kube ludaba olwethulwa ngumongameli njengalokho kuthiwa isisekelo sombuso. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
UKonese uthi lokho kwenziwe ngabakubutho bemanyana labasesipholiseni bekumele kwenziwe ngendlela esemthethweni njengalokho kuthiwa isigaba 213 kusisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba kuyini okumele kwenziwe lapho kumele abakubutho baqhube umsebenzi othize.
What we need, Mr. Speaker, our pronouncements.
Esa kuzoya uthina inkulumo yokuba abakubuthi sebesebenzisana lamapholisa njalo kuyinto yethulwa inkokheli yalezinhlangothi zabomvikela. Kumele kube ngumongameli wethula lowo mbiko ukwazisa uZulu ngosekusenzakala lokuba besikhona isidingo sokwenza lokhu kulandelwa okumunyethwe yisisekelo.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu waseGwanda uthi osekusenzakala kusethusa kuye labanengi elizweni.
Iyethusa, iyenza umuntu ahlale umzimba uhlasimuka ngoba asikwazi ukuzenzakala. Njengoba kungena kwakhe kuvele kwasuswa yi-army, sicabanga ukuthi okumenza afake amabutho la ukuthi uyenzela ukuziprotekta.
Ngakolunye udaba njalo oluthelwa hlafunwa khona edale lephalamende, umphathintambo ogatsha lwezenzakala elizweni uDr. Obed Mpofu utshela idala ukuba kumele kulungisiswe okuphathelene lezokusebenza kwamapolisa.
Amapolisa ngabantu, kumele bancede abantu. Kodwa izigangi zilendlela lazo ezibanjwa ngayo. Into yama roadblocks, into engathi ikhahlameza abantu abaningi ezibaba. Uhlelo lwama roadblocks kalulubi, kodwa khanya lulubi ngendlela athi wasebenza ngayo. Iyo into yokuqala engizadila la, ngiyahlangana labo kusasa amapolisa wonke.
Uthi lalapho uZulu edinga imvumo esukela emapoliseni ukuba atshengisele lapho kukhona akhonona ngakho kokwenzakalayo, umpofu uthi kumele kwenziwe kulandelwa umthetho.
Cela bonke labo avumelana ukuthi benze umthetho lo bawulandele njengokuvumelana kwabo. Ngokuthi kulokwenzakala ukuthi nxa sekuvunyelwene kugcine sekusenziwa izinto ezingavunyelwanga ngazo, then amapolisa kumele bathathe inyathelo kubo labo abafuna ukuphambanisa isivumelwano silesi.
Okunye kokuxoxwe ngakho kuludaba lwezokulinywa kwamasimu ngaphansi kwezinye inhlelo, lapho umphathintambo wezokulima u-Marshall Perenshiri eveze ukuba kungasoke kwaba lokubandlululwa kwabantu lapho betholiswa impahla yezokulimisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kunjalo nje abantu abaningi bathi kabasahlalisekanga ngokugcwala kwamasotsha ndawana yonke, besithi lokhu kwenza bazizwe angani baselizweni elilempi. Kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu ngoba kusobala ukuthi ibutho yilo elibusayo.
Iqiniso ukuthi kubusa ibutho, ngokunjalo kuyamangalisa ukuthi abantu bangathi bona balindele ukuthi bangaboni isotha, kanti umgabo ukhitshwe ngobani? Angithi ukhitshwe libutho. Ibutho lisusa amapolisa emgwaqweni, liwasuse ezindaweni lapha kade esebenza khona. So ke kuvele kulindelekile ukuthi angaphelele kubuseni kuphela phezulu, njengoba libonile kungenele amajenerali athile phezulu. Ngibona ukuthi kungavuka nje sekungasela busotha kuma-roadblock lalapha emgwaqweni, yibo vele asebephethe umbuso.
Bakhona abathi amasotha kawathembi amapolisa ngoba ebesebenzelana kakhulu lo mongameli Mgabe, ngakho abona ngani amapolisa angahlamuka njengoba uMgabe sowakhitshwa nje embusweni?
Kuyacaca ukuthi amapolisa kawathembakali ngokuba phela umbuso ongenileyo ngowebutho, okumbe ngithi ngofakwe libutho ngemva kokuthi ibutho lingavumelananga lalokho bekusenzakala. Amapolisa abekhangelwe vele njengabantu abathembakele kakhulu kuMgabe, abantu abahambisana lo Mgabe. I-corruption yonke kade ikhona ibitholakala emapoliseni. Lanamhlanjena abanikazi bamakhomba bamabhasi sebekwazi ukuhamba ngendlela bazuza izimali akade bengazizuzi, ebese zihuquluzwa ngamapolisa ziphele du. Ngakho-ke angiboni ukuthi vele kwaswelakala ukuthi babe yibakaphetheyo ngokuba yibo vele asebebambile. Amapolisa kabayathembi, bathi ngawendulo ngawalwana umbuso odlulileyo.
Edalele ePhalamende namuhla, amalunga ebandla leMDC ebekhonona ngokugcwala ndawana yonke kwamasotsha lokhu, esithi akukho emthethweni ngoba umongameli kazange amemezele ukuthi sekubone kufanele ukuthi awathume amasotsha ukuthi asebenzelane lamabutho. Ngakho le yinto engekho emthethweni impela emele ilungisiswe.
Ye, ayikulungile ukuthi bakukhulume khona lokho ngoba phela ushingayekela kungonakala kusiya phambili, kodwa phela siyabuyela emuva vele ukuthi kanti vele yena umnangagwa bakhuluma ngayo ufike njani khona laphana. Ngabe namangala ngamasotha abhode emgwaqweni ukuthi afike kanjani, kodwa ukuba semthethweni akukho emthethweni nxa ngabe bengehliswanga ngendlela efaneleyo. Singazange satshelwa ngokusemthethweni ukuthi lokho esithi yi-civil authority kumbe amapolisa ayehluleka ukwenza umsebenzi othile. U-president njengomongameli welizwe acele ilizwe ukuthi ngokunjalo sesizancedisa amapolisa ngamasotha. Akukhulunywanga khona lokho, ngokunjalo baqondile kukhona lokho ukuthi ungakhangela isisekelo sombuso sithi amasotha ngokuvikela ama-borders elizwe, ngokuvikela i-independence yelizwe, ngokuvikela umhlaba welizwe, ngokuvikela i-international peace bencedisana lamanye amazwe. Kanti-ke phakathi kwelizwe ngokuncedisa amapolisa lapha besehluleka khona, sekudingeka ukungezelela amandla ukuthi mhlambe kulobugebengu obuthize kumbe kulobubobuthize osokudingeka ukuthi bancedise amapolisa khona. Kodwa lokho asikuzwanga ukuthi amapolisa ayehluleka. Silokho sigcine ukuthiwa kwehlile kumgabe ukubusa kwamapolisa yikho esingakuzwanga. Baqondile ke ukutsho kanjalo beopposition.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezifika amachumi amahlano esezivaleke kwele South Africa ngemva kokuncitshwa ubuphepheli kwele Botswana, abanye babo abayiziphepheli enkambeni eDukwi sebeqale ukuphindela ekhaya kulandela ukungena kwahulumende omutsha okhokhelwa umnumzana Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye ababalekileyo bebedinga ubuphepheli eBotswana kusukela ngomnyaka ka-2015. IBotswana iyalile ukubanikeza ubuphepheli kodwa umthethandaba waphezulu we-High Court kade usanda unquma ukuthi bakhululwe esitokisini abantu behlala kiso ese-Center for Illegal Immigrants edolobheni le-Francistown. Ngemva kokuzwa inkululeko ngemva kwenyanga ezimbili, uhulumende waphanyeka impikiso kusinqumo somthethandaba waphezulu e-Court of Appeal. I-Court of Appeal yona ithe abadinga ubuphepheli laba kumele baphindele esitokisini se-Center for Illegal Immigrants. Kade kufanele baphindele e-Center for Illegal Immigrants ngomgqibelo, kodwa babone kungcono ukubalekela bangene e-South Africa. Abanye babo abavela e-DRC babalekele e-Zimbabwe, kukanti abanye baye e-Namibia le-South Africa. Igqwetha ebelimela abadinga ubuphepheli laba, umnumzana Morgan Museki, lithi kusele oyedwa kuphela owe-Zimbabwe yena othi kafuni ukubalekela emazweni akhethwe ngabanye bakhe.
Who's not willing to go back to Zimbabwe is the one who...
Kulomunye ongafuna ukubuyela ekhaya uthi usalinde ilizwe elingamthatha ngaphandle kwe-South Africa, Namibia kanye leZimbabwe. Uthi angeke ebuyele eZimbabwe ngoba wavela khona.
Abanye laba abadinga ubuphepheli balabantwana abancane njalo abakhwabithi ukugcinwa njengabantu abephule umthetho bona bedinga ubuphepheli. Kusenjalo abanye abeZimbabwe abathola ubuphepheli eBotswana kudala sebeqala ukuphindela ekhaya kulandela inguquko kuhweka uhulumende ebekhona eZimbabwe emafikini adluleyo lapho wayengumongameli Robert Mugabe osuke esihlalweni kwangena Emmerson Mnangagwa. Kodwa omunye wafika enkambeni yesiphepheli eDukwi refugee camp ngo-2008 umnumzana wasu TV uthi noma abantu sebeqale ukuphindela ekhaya, iningi labalekela ukudlakela lokhe likhona lisithi aliyindawo.
Awuyabona laphana kulama-mixed, abantu abalaphana kwa-mixed lapha. Abanye abayazi into ababalekele because baba ngo-2008 vele abantu bazukuthi abantu basha bathi bahati babalekele umdumo. Udlakela bangalungakafiki kiba, abanye vele basesa direct udlakela. So aba-2008 labana ababonanga lutho onjani.
Kulezi phepheli ezeZimbabwe ezifika amakhulu ayisikhombisa i-600 enkambeni yeDukwi, iningi labalekela udlakela lokhetho luka-2008. Abanye bathi abangeke baphindele ekhaya ngoba abantu ababahlukuzuzayo lokhe bekhona esikhundleni. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson uthi ucabangela ukuthi lokho kulethuba lokukhumisana umlotha kwabe-Israel abe-Palestine, lanxa umongameli Donald Trump esethethe isinqumo esizadala inkulumo sokunanza idolobho leJerusalem njengesigodlo se-Israel.
Iziphathamandla ezizama ukuletha ukuthula kwele-Afghanistan eselibhidlizwe yimpi yomdeni zithi abahlamuki beTalibani sebevunyelwa ukuvula iofisi esigodlweni iKabul kumbe ingqe lapho abafuna khona, kodwa bona bayala.
Umkhokheli webutho leMyanmar ulandule imbiko yokuthi balohlelo lombhoxazwe oqondiswe kubokholo lwesimuslim lwabantu abesihlobo sesiRohingya. Umphathintambo wezemfundo omutsha usikhwicamfundo Paul Mavima ubikwa esithi uhlelo lwezifundo zesikolo olwe-new curriculum olusungulwe ngumnumzana Lazarus Dokora esabambe intambo zalolu gatsha luzaqhubekela phambili ngoba lwaluvunyelwa naye kuhulumende ngaphansi kohlelo lwenziwa amasanga commission ngomnyaka ka-1998. Umnumzana Mavima uthi uxwayisa umphakathi ukuthi ananzelele ukuthi uhlelo lolu alusoze lwesulwe. Njalo uhulumende usekhuphe imali eyizigidi ezifika phose ichumi ukuthi isetshenziswe ezikolo zemaphandleni ukuluthuthukisa. Iningi labazali lababalisi ebelingathandi lolu hlelo lijabule kakhulu kunsukwana ezedluleyo lisizwa ukuthi umnumzana Dokora kaseyi kuphatha ugatsha lwezemfundo. Abanye abakhulume lentatheli izindaba zeStudio 7 bese betshayele umongameli Mnangagwa ihlombe besithi uzwile ukukhala kwabo ngenew curriculum lokunye. Yikho ekhuphe umnumzana Dokora kulolu gatsha. Asizweni amazwi abo.
Ngithabile kakhulu ukuthi uDokora bamthuthile kwi-curriculum yakhe ahambe layo. Kodwa makuzwa ngathi ukuthi umntwana oku-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10 e-university umuntu uyenza i-project eyi-1 kodwa umntwana ose-secondary senza ama-project angu-10 ngikusani khona lokho. Bathi abazali ukusithwalisa nzima futhi sihlala sithenga i-material eziningi-ningi zama-new curriculum alalayo umntwana abasamali bebana besenza ama-curriculum futhi kuba ngokubenza abantwana kubafaka kurisk yokuthi bulathi behamba besiyangena emahofisini zezindlini bevota kubafaka kurisk yokuba abused.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njeabalisi ukuthi uDokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi intambo wezemfundo. Usikwabo wananzelela ukuthi hayi ube phosesile wabe sezikorekta.
Mina njengombalisi wabantwana esikolo ngithabile kakhulu ukuthi uminista uDokora akasekho. I-new curriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo. Amatisha akudala esesivele sikhona sasesijayele imfundiso yakudala.
Kodwa-ke mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa. Kodwa ke engibone ngathi abantu bebengakuzwisisi kakhulu ikuswela kwakhe isikhathi sokulalela.
Into enye ikhalikhambele kanye iyancindezela kakhulu abantu ilungele ezifundo ngenxa yokuthi kunenge okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayesele klasini mfishane ikakhulu kazi nakhayela isikole ezithi siyawuthi sebela kodwa kangene emini kodwa kangene ekuseni. Abazali labantwana sebekhala ngama-homework siyashaya uzoshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnedayo ngoba umzali yabezebedinwe abasela msebenzi ukuthi baqhathiwe. So umzali yabethene enqumethenisa amatamatisi senzane. So khonokhu abantwana abaningi abahlukuli ngabo esikhathini yakhela ukuthi ngikhuluma nje kade ngomntaka kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi a-research umsebenzi agugule umsebenzi akawuthole nokuthola umthona idata kanilayo ukuthi nami ngimenzise. So yethu mhla abantwana laba abasalele muva nxa sesikhangele ngelingelo ezemfundo sesikhangele sokule discrimination ukuthi uniyaswela uniyathola. So i-new curriculum leyo ekhona ayibambi abantwana bonke ngendlela efana nayo ilokulingezela ukuthi and kunezindawo esithi ukuthi yathola abazali bekhuluma sibili ukuthi abazali bexoxa nabo kakhulu bathi khona sebesenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayile abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethi aphana ngangikubhale khona wakuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana yabesisa ukuthi uma engafika abhalanga isikolo uba senkingeni.
Labo ngabalaleli abakuzigaba ezichiyeneyo zelizwe kanye labalwela ilungelo loluntu abakhulume lentatheli izindaba zeStudio 7 kunsukwana ezedluleyo. Silokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think abantu bebe-celebritiswayo kungazi ngoba into yokuqala kwamele beyinanzelele ukuthi uDokora akathitshelwanga ukuthi bona basebekhadlile ukuthi abamfuni. UDokora wathitshelwa ukuthi umpresident omutsha uMnangagwa wasuka wa-appointa abantu abaningi kakhulu abangaso abameli bephalamenti. So ama-victims kwaba yilabo abangaso ma-MP and uDokora wayengaso i-MP wayelethwe evela phandle. Okwesibili, mina ngibona ngani abantu babona ngani i-new curriculum le kwakuyingqondo kaDokora yedwa kungaso ehlelo kahulumende, kodwa i-new curriculum entsha kwakube ihlelo lukahulumende. Okutho ukuthi lowo uminista omutsha obuyayo alandela uhlelo lukahulumende olwavunyelwana kucabinet ukuthikiza by le new curriculum ekhontinue njengoba ethilo. So ngibona ngani abantu babethathiswa yikungazi nokuthi kanti vele uhamba njani, babebona ngani udokotela uyavuka ezidicidela nje ukuthi akube ne-curriculum entsha.
Kodwa bakhonona ukuthi i-new curriculum leyi isebenzisa abantwana gadalala, kutshonela ukufundwa, akufuneka okokusebenzisa okuningi abangelakho okunjengamakhompyutha lamafoni.
Ngombono wami ngibona ngani kwakungayiphela i-curriculum le ntsha le yalethwa ngemva kokuthi kwakule report eyayibhalwe ngondlela amasanga kudala nje ukuthi hhayi imfundo yeZimbabwe layo sekumele ngani iyathuthuka ifike ezingeni mhlawumbe la kwamanye amazwe okuthiwa ngama-international standards ukuthi abantwana bafunda njani. Kanti ngibona ngani loba yikuthi khona uhulumende lo okade khona wathi soyi-introduce-a i-curriculum le kasazange wachasisela ababalisi, kasazange wafundisa ababalisi ukuthi i-new curriculum le isebenza njani, kazazange wafundisa abazali ukuthi i-new curriculum le izakutsho lokho lalokho lalokho. So ngenxa yokuthi abantu babengelalwazi ngakho okwakukhona ukuthi bekuphikise ukuthi into le yenzakalayo le i-wrong. But isikhathi esingabuza abantu ukuthi kati vele okuyinkinga nge-new curriculum le kuyini, abantu bazakutshela nje ukuthi hayi kuyasebenzisa abantwana, hayi into zokufundisa kazikho. But I think it's just ngingathi khona ama-challenges uhulumende ayemele walungise, because wayemele efake imali ukuthi by the time i-new curriculum le iqalisa le abantwana sebelungisiwe, ababalisi labo balungisiwe, abazali batsheliwe. Xa ususa ukuthi abantwana bazasebenzisa amakhompyutha ukhanyelile yini ukuthi kathi lo umntwana inti engwana lapho kungena magetsi khona uzayenzani, osedombodema uzayenzani, ngoba somdisadvantage omntwana ofunda eHarare ulogetsi ule computer ule internet efast, ukanti osengwana ngale icomputer kayila magetsi le internet kayikho. So yikho lapho udokotela ayemele lo hulumende wakhe bekulungisa. Otherwise I think isikhathi esiningabantu bakhala nje but bengakwazi ukuthi bakhalela.
Lo umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekwabulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Young Warriors liselizweni laseZambia ukuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Youth Championships wona oqale lamhlanje edolobheni leKitwe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liqeqetshwa ngoVictor Ndlovu, umsekeli wakhe nguMark Mathe, likusibaya sikaGroup C ndawonye lamazwe abalisa eleAngola, iLesotho kanye leleNamibia. Umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZifa u-Omega Svanda uthi amalungiselelo aleli qembu ahambe kuhle kakhulu, njalo bakhangelele ukuba liqhube kuhle kulo mncintiswano.
Bahambile bafikile olizwele khathesi ninathena sikhuluma nje ukuthi nibambele nawe kulamalenjani sikhothi udlonele uyakholisa ungeokuhamba nani sonekuiakufanela siyathatha abawini abafana bethu bayatshonaa ama-preparation ahambe kuhle kakhulu kakhulu, abantu bathabe kakhulu ukhochi wami.
Iqembu leZimbabwe lilabadlali abambalwa abakade bedlala kusizini esanda kuphela kusigaba saphezulu esePremier Soccer League abagoqela uBukhosi Ncube weqembu leHighlanders, uLeroy Mavunga weqembu leYada, uShadrack Panashenyawa weqembu leBantu Rovers, uClive Rubia weqembu leBulawayo City, uKing Nasama weqembu leDynamos kanye loDelic Murimba weqembu leWange. Abafana beZimbabwe bazadlala umdlalo wabo wakuqala kusasa ngolwesine lapho abazadibana khona leqembu leLesotho, kuthi komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C iqembu leNamibia lizadlala leleAngola. Imidlalo yona iqale namhla, kodwa njalo emdlalweni wakuqala wesibaya sikaGroup A iqembu leMalawi linqobe leSwaziland nge-3-2, kuthi kowesibili wesibaya sikaGroup B iqembu leEgypt linqobe leMozambique nge-1-0. Amanye amaqembu akusibaya sikaGroup A ingagoqela eleZambia kanye leleUganda, kuthi amanye akusibaya sikaGroup B ngabalisa eleSouth Africa kanye leleMauritius. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umpalu umpalu fele umtaka mali
umpalu umpalu fele
Bo ichahale cholojo uzinja ziyamluma ehlabela kamnandi eqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethi lamlela singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kube lokudubulana kwamapholisa endlini kaSkomichi wawo eHarare kwachiswa indlu yakhe ngomunye wamapholisa.
Idale lephalamende lihluza udaba lokuthi kusemthethweni na ukuthi amasotsha agcwale ndawana yonke.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami uNtungameli Nkomo, salani kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.